imali iqatheka kakhulu 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 because imali phela iyetshengisa ipower and okwesibili abantu laba baya-advertiser and bala ama-volunteer ku-ground i-get out the vote yinto eqakatheke kakhulu 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 lapha e-America. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngaphi i-platform yakho lezinto nje ozimeleyo ukuthi ubasiza ngani and so forth.
Yes, so ungasikhangela khonapho-ke nxa sukhangela lama-advert into ezinjalo bakulalela yini kumbe okunye sokungumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenziwe
eqinisweni sokungumkhuba sekungumkhuba because abantu abasakulalela abantu i-advert yangena vele awuyibona awuyilaleli nokuyilalela i-door to door amavolontiya leyo yiyo eqatheke kakhulu
yes ngathi khonapho nxa sithi uqatheke kakhulu kujoni kuwe nxa umuntu ekulanda ekhuluma ngokhetho uzwe ngani kuhamba njani?
Hayi abantu bale ukuthi like mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bebengakhambeki kodwa ke last election lamanje ngathi ama Democrats bafuna ukumake sure ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngobunene. So sesibona ke manje sesibasilanda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi ekumeyili besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho kuthi bazakwenza imali.
Mhm. So singathi konoko nginxa sokubuya kuwe kubonti lapha bakampena bayenza into ezinjalo bagankaza kuyakulona kuthatha ukupha engqondweni kumbe vele engqondweni yakho silomuntu ofuna ukumvotela.
Elikhizo ma ngibona mina isikhathi esiningi ngathi ngasho kuya ngokuthi lo muntu omunye lo ongapha uvila njani ngaye because okwamanje yes uBiden siyamthanda I'm not ukuthi siyamthanda no yikuthi nje kuphela silakho lokho ukuthi uyazi ube lo Obama wayencedisana no Obama umthinti abamnyama lapha that iyo naleyo kulokhu i-relationship lokho nje mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezinto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuse umuntu onje umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokhu hayi doda thina sibuya le khale ezinye izinto lezi siyazazi sizibona zisesekude le ma sibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene leya nto yokuthi uthi no nayo not here kumele ngupreviente lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden ti angcono ngisitikele uBiden angcono lo akumelanga angene lo even uBiden engangenzi ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa-ke you know kumele sivalele lo muntu lo omunye.